sikhuluma indaba ye-America sikhangelele i-election esemaduzaneni ezayenzakalayo ensukwini ezilandelayo nje, and futhi sikhangele khonapho sibona ukulwisana lo munye wabantu abagijimela isihlalo sokuba ngumkhulu kupresident u-Hillary Clinton ngendaba yama-emails, ukuthi indaba wayesebenzisa ama-emails mayelana lokubusa kwe-America ewasebenzisa ukuwa-accessa kumbe ewathola kumbe ewavula over i-server yakhe engahambelani lama-requirements kahulumende we-America.
Njengomuntu osebenza kulezi ndaba zolwazi laze ngomthetho, yini umbono wakho ngokufakazelwa komthetho kulokhetho lukamongameli la eMelika?
IMelika sitshona sikhangele njengendawo lapho umthetho ohlonitshwa khona. Ngakho-ke inkulumo leyi involve ama-emails kaClinton kuyinto etshengisa amandla omthetho eMelika.
Unkosikazi Clinton usakhuluma nale ndaba ezama tax release ezakamnumzane Trump. Umnumzane Trump naye usakhuluma nale ndaba ezikankosikazi Clinton ezama email. Ngombono wakho kule ndaba eziphumayo, kusasele insuku ezimbalwa ukuze kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli omusha, kuyinto engayenze ukuthi abantu abavotayo bashintshe umqondo wabo na?
Ngibona ngani abaningi babantu sebeyenzile ukhetho lwabo ukuthi bafuna kumbe umnumzane Trump kumbe unkosikazi Clinton. Kodwa okungenzeka ukuthi abalutshwana beyenze isinqumo sokuvotela umuntu phakathi kwabalawo ma-candidate omabili based on impumela yama-investigations awe-FBI ekhangele unkosikazi Clinton, kumbe i-IRS xa iphendla indaba zokungabhadali kwe-tax kamnumzana uTrump.